Inkohlakalo ingaphela nxa ngabe umthetho ungasetshenziswa njengalokhu ungumthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu usesihlalweni esingakanani, alwiswe, abotshwe nxa kufanele ukuthi abotshwe, kulandelelwe ubugebengu bonke obenzakalayo. Kanti ke into enkulu kudingeka lokhu esithi yi-political will. Kudingeka abasezihlalweni eziphezulu ukuthi babe lesifiso lokuzinikela ukulwa lenkohlakalo. Ayikho leyo nto, kasiyiboni, kakulamfutho kulabo abasezihlalweni. Ngakho ke nxa kungela political will, into oyidingayo ikuthi kube khona abantu abasezihlalweni abazonda inkohlakalo. Khathesi kabekho labo bantu ezihlalweni, kudingakala ama-political leaders azonda inkohlakalo. Kungaba njalo yonke into iyaguquka elizweni.
Siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngenkohlakalo elizweni, kodwa izehlakalo ezinje kanye lokubotshwa kwezinye iziphathamandla esesike sakubona, akuvezi yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Kuncane kakhulu lokho okwenzakeleyo nxa uqathanisa lobusela obukhona elizweni. Ubusela bukhulu bungangesihlabathi solwandle, kodwa okwenzakaleyo ukuthi kubotshwe umuntu agwetshwe oyedwa ngeke sithi thina kuyinto esiluphawu lokuthi laba abasezihlalweni bazinikele ukulwa lobugebengu. Hayi, ngokunye nje abakwenzileyo lapha lalaphana okokuthi kubonakale sengathi balwa lobugebengu, kodwa bona yibo abayizigebengu abaphezulu, abatshotshela ilizwe, abebela ilizwe imali. Ngakho-ke abantu baqondile ukuthi ubusela kabulwiswa, inkohlakalo kayilwiswa kuleli lizwe, kodwa iyavikelwa, isaqhubeka ivikelwa lanxa oyedwa phakathi kwabaningi abayizigidigidi abebayo ebotshiwa wagwetshwa.
Yona inkohlakalo, Ncube, ingaqedwa njani elizweni ngokubona kwakho?
Ngabe lokho abakwenzileyo bakwenza kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ulasiphi isihlalo, bakwenze kuso sonke isikhathi, ngabe mhlawumbe inkohlakalo yehlile? Kodwa baningi abantu abebayo elizweni abatshontshela abantu abalokhu besezihlalweni bengabotshwa. Ukubotshwa kwakhe kakutsho ukuthi sekulokukhuthalela ukulwisa inkohlakalo. Kuyinto nje eyenziweyo yodwa laphana. Abantu baningi kakhulu abebayo, baningi abantu abatshontshela ilizwe, abadiliza ilizwe ngobusela, kodwa lokhu bengaphandle.